udaba olusemthethwandaba Chris ngolokuthi ke wathi mhla ka 8 November ngafaka udaba emthethwandaba olokuthi ngangithole isuspension engahambanga kahle engazange isetshenzwe ngendlela ye constitution yebandla. Ngabazange baphendule ke abe MDC kanye lo president ukuthi udaba luphuqubekele phambili. Abakwenzayo ukuthi ngabona sebebhale i-suspension le i-expulsion letter bengakaphenduli lolo daba. Semva ke olunye njalo udaba lwe-review oloku-reviewa i-expulsion ngenxa yokuthi-ke bavele ngabantu abanobuvila bokuphendula ngoba mhlawumbe enxa abaphenduli ngoba into kaziwamelanga kuhle bayazi ukuthi bephula isisekelo sombuso. Sengidecide-ke ukuthi ngifake okuthiwa yi-court interdict. Agent chamber application for a court interdict. So ke agent chamber application iyenzakala ukuthi izwiwe ngesiphangiphangi engibona izoziwa ngesiphangiphangi ungakapheli iviki njalo iSaturday ingakafiki.
Manje nxa kuyikuthi umthethwandaba uzayekela ukunquma kumbe uphe isinqumo sokubana iCongress iqhubekele phambili, akhona yini amanye amanyathelo zawathatha?
Amanyathelo maningi angaenzakala kanti kodwa engingakutsho kwakade ukuthi hayi sizachapha ibholoho nxa sesifike emfuleni. Asimeleleni-ke i-High Court ukuthi izakhipha impumela ethini bese sikhuluma ngokuya phambili sesibone impumela.